sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 1 kuNhlangula 2023 ngosithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Kumele kuvele ngesifiso sami ukuthi abantu kuyahlala kungubulawa day every day ngoba singubulawa ubulawa yithi abantwana kumele bebe kwasi.
Ubulawayo odume ngokuthi kokontuthuzi yathunqa idolobho lamakhosi lamanenekazi lamhlanje unanze ibulawayo day lapho enelise iminyaka engu 129.
Sifuna ukuthi abantu balayikhaya basebenze babe prioritized ku wonke lama healthcare centers. Sasenabantwana khona manje sisabalwele ezikolweni because abana ispace kodwa abantu bangaphandle bakhona ezikolweni bayafunda, it's business as usual.
Amakhulu lamakhulu ezizalwane zakwale South Africa abetshengisela lamhla emahofisini kamongameli Ramaphosa walelo lizwe esithi kabaxotshwe bonke abokuza abaselizweni lelo ngokungekho emthethweni. Idale lephalamende ele-National Assembly lamhlanje lidlulisele phambili inguquko kumthetho we-Criminal Law Codification Reform Bill esigabeni lapho kumele sigoqele okuphathelane lokwe-Patriotic Bill. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Idolobho likaBulawayo elidume ngokuthi kokontuthuzi yathunqa lidolobho lamakhosi lamanenekazi lamhlanje lenelise iminyaka elikhulu lamachumi amabili lasificamineminye i-129 lasungulwayo. Ilanga leBulawayo Day linazwe lamhlanje ngokubhoda kubukwa imzilikazi lemakhokhoba abaculi labafundi begiya eStanley Hall yena eyakhiwa ngomnyaka ka-1936 ilembali yezombusazwe lemihlangano eqakathekileyo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu belithe gwaqa lamhlanje eStanley Hall benanza ilanga leBulawayo Day lapho uZulu azwe imbali ngedolobho begiya bechichimba. Isakhamuzi sakoBulawayo esingene umcimbi walamuhla umnumzana Mbusonzima Dlodlo uveze injabulo enkulu ngokukade kusenzakala ukunanza leli langa.
Ngelanga likaBulawayo namhlanje ngithi kulusuku oluhle lokujabulela lokhu ukuthi uBulawayo njengesigodlo samakhosi Kings and Queen City sikubona kuqakathekile ukuthi sihlale sikukhumbula lokho sikuhlonipha kusinikeza isizotho ukuthi idolobho lethu leli liyahlonipheka ngoba liyingxenye yomlando wethu.
Umculi odume ngokuchaya ingungu okhokhela iDrums of Peace uLouis Ndlovu uthi leli langa kumele linanzwe ngokuvunula izembatho zendulo ezamabhetshu.
Kumele kuvele ngesifiso sami ukuthi abantu kuyahlala kungubulawa day every day ngoba singubulawa ubulawa yithi abantwana kumele bebe kwasi ku-advertise ezikolweni kubekwe ilanga maybe singathi anti namhla ngu-1 ngawu-1 njenganamhla nge-Thursday. Ngesaturday yakhona ku-celebrate labantwana abasezikolweni babe lesikhathi sokuthi ba-celebrate kungaselebrate kuphela ukuthi abakhethiweyo celebrate sibili kube kukhulu sigoka amabhetshu sivunule.
UNduna Dakamela wenkayi obekhona emcimbini walamuhla upha umbono wakhe ngokunanzwa kwaleli langa.
Especially the theme yokuthi preserve culture yethu, preserve heritage yethu in a creative manner. Kuyasincedisa especially khaya sidila the issue of drug abuse because nasithi abantu should rally behind iculture liyagoqela wonke umuntu because iculture is one. Kuyancedisa ukuthi sidile nazo izinto ze-drug abuse and also kuyancedisa ukuthi sidevelope because nasibambene sirala behind iculture kuyasisiza kakhulu.
Umqondisi weZimbabwe Tourism Authority iZTA unkosikazi Nomvuyo Mathonsi uthi ukunanzwa kweBulawayo Day kuchasiswa imbali yaleli dolobho kulakho ukukhuphula inani lezethekeli.
kusukisela khathesi kusiyafika u2025 sikhangelele ukuthi itourism eyabe sizuze inzu iZimbabwe yabe sizuze inzuzo engange 5 billion from ekuvakatsheni lekuvakatshelweni kwelizwe. Ubulawayo sikhangelele ukuthi ngetrade le khona kuzaba lesiphithiphithi sibili abantu besiza kobulawayo anti uyakwazi ukuthi igoqela le mkambo.
Umphathi ntambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube nguye ovule umkhosi wokunanza leli langa wakhuthaza abasakhulayo ukuthi bachiyane lo mkhuba wokuthatha okudakayo.
Lonkazana uthi uqale in the 14 years ethunywa edistributa ama-drugs. Nezindlu zangkhona eziqhwele ama-drugs afuna ukubulala uBulawayo, afuna ukubulala imajebelelenti, afuna ukubulala isizwe seZimbabwe. Lowo mntwana izindlu kuyazazi.
Umsekeli kaMeya wakobulawayo uMnumzana Mlandu Ncube laye ukhuthaze abasakhulayo ukuba behlukane lezidakamizwa.
Iculture yokwadyuza izidakamizwa kayizange bekhona. Iculture yethu nokuya esiteji sibuye sigide sithokoze sithandane njengabantu bakobulawayo. Ngoba namhlanje sibuya lonje iculture week, so phakamisani ama-cultures yethu angelo wokutshapha, angelo wokubulala, alokuthandana nokugcina uBulawayo ehlanzekile.
Inkokheli zomdabu ezibalisa unduna uMathema weGwanda, londuna uMathe, londuna uDakamela weNkayi, amalunga edalele parliamente, osomabhizimusi, abafundi lozulu jikelele bebekhona ekunanzweni kweBulawayo Day. Leli langa linanzwa phansi kwendikimba ethi Our Culture, Our Heritage, Our Creativity. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikobulawayo eStanley Hall, ngingu Anastasia Ndlovu.
Amakhulu lamakhulu ezizalwaneza kwele South Africa abetshengisela lamhlanje emahofisini kamongameli Cyril Ramaphosa walelo lizwe esithi akaxotshe bonke abokuza abaselizweni lelo ngokungekho emthethweni. UThuso Khumalo usipha lolu daba esePretoria kwele South Africa.
Abakade betshengisela laba abagoqela amalungu enhlanganiso ye-Operation Dudula, Sisonke People's Forum lezinye bafike emaofisini kaRamaphosa becula begida njalo bememeza besithi akabatshele ukuthi bazohamba nini abantu bokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni. Omunye wabaqoqela okutshengisela uMnumzana Freeman Bengu wetheze uhulumende kaRamaphosa umlando wokwekela abantu bokuza bengena santando elizweni bezenzela umathanda.
Ama South Africans athi ane problem nge issue yama foreigners abantu abazwa ngaphandle. Sicelile ugovernment sifakile memorandum ukuthi ugovernment alentuzane ayenze state of emergency. Ayenze state of emergency la South Africa. Abiza amasoja azokuncedisa nga this thing.
Omunye wabebetshengisela wethi sezizalwane zakwamanye amazwe umlando wokubangela inhlupho zonke ezibhekanele South Africa kwezomnotho lenhlalo kaZulu. UMnumzana Nkazimulo Dlomo wenhlanganiso yabatshayeli bamaroli e-All Truck Drivers Foundation uthi umsebenzi wonke wokutshayela amaroli usuthethwe ngabantu bokuza.
No, asiyilwi nabo abafowethu, singama-African but siba ne-corruption. Umthetho ukhona and umthetho kumele usebenze because ubhalwe yibo lapho ebhalangeni. But the way wenzeka ngakhona ubona ukuthi awusebenzi because uthola ukuthi masifika la lo muntu akanawo nanamaphepha ukuthi angena eSouth Africa bakula eSouth Africa. Kuluma umuntu odriver.
Unkosazana Zandile Dabula owenhlanganiso ye-Operation Dudula laye obekulokhu kutshengisela uphikile ukuthi ukutshengisela kwabo lokhu isenzo sokucwasa ngobuzwe.
Sifuna i-mass deportation, sifuna ukuthi abantu ba layikhaya basebenze babe prioritized kuwonke lama healthcare centers ey'kolweni abantwana. Sisasenabantwana khona manje sisabalwele ey'kolweni because abanayi-base kodwa abantu bangaphandle bakhona ey'kolweni bayafunda, it's business as usual.
Ukutshengisela lokhu kuza ngesikhathi ukuyanga lokusilela komsebenzi kusanda kwele South Africa. Kuza njalo ngesikhathi lapho sekusela amaviki ambalwa ukuthi izizalwane zeZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amabili zixotshwe elizweni ngemva kokuba uhulumende alile ukwengezelela isikhathi samaphemiti abo. Eminyakeni edluleyo kube nezehlakalo eziningi zokuqhamuka kodlakela lwe-xenophobia. Izalwane zakwele South Africa zethesa ezakwamanye amazwe umlando wokubathathela imisebenzi lokudala amacala. Umongameli Ramaphosa akaphumanga ukuthatha izikhalazo zabe betshengisela laba, kanti ke bona bathembise ukuthi bazophinda babuye futhi. Kodwa ngaphambilini umongameli Ramaphosa ubeke waxwayisa abatshengiselayo laba ukuthi bakwenze ngokuthula, hatshi ukugcina sebedala udlakela lwe-xenophobia. Izalwane zeZimbabwe zona zithi akusizi ukutshotshozela ukuthi baxotshwe kwele South Africa isimo esabasusa eZimbabwe singakalungiswa. Ngimele sulu 7 ePretoria kwele South Africa ngingothuso Khumalo.
Bayakhala abakuma bandla atshiyeneyo ikakhulu aphikisayo abathi akukhangi okuza kwenziwa ikhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission mayelana lamagama alabo abangekho kuluhlu lwabavotayo olwe voters roll. Abakubandla elibusayo labo bathi kulabanye babo abangekho kugwalo lwabavotayo. Kubika uGibbs Dube.
Ukuhlolwa kwamagama kuvoters roll eZimbabwe kugitshwa namuhla kulabaningi abakhonana ngokuthi amagama abo kawakho kugwalo lolu oluzasetshenziswa mhla ka-23 Ncwabakazi lonyaka. AbeZimbabwe Electoral Commission ngabangakhulumi ngokwengeza isikhathi sokuhlola amagama kugwalo lolu. Nkosazana Ellen Shiriyedenga obona ngezokhetho kubandla le-CCC uthi bayakhala abantu ngokwenziwe iZimbabwe Electoral Commission.
Sithole izikhalazo eziningi ikakhulu abanye abantu abaswele amabizo abo kuvoters roll, labanye abasuswe kuma-polling station lapho abajayele ukuvota khona behanjiswa kwezinye indawo okungama-ward kumbe ama-constituency ayetshiyeneyo. Njenge-for example, sikhangela ku-ward 8 abezalwane ezethorn groove ezisuswe khona ngalo zafaka ku-ward 1 ebulawayo central lapha abangahlali khona okokuthi umuntu kumele ihambe yegadi kombi kumbe umchova esiyadinga esiyaregista ukuvota. Abanye bafake kubo 17 kilometers lalapha abahlala khona. So ngezinye izikhalazo esihlangane ngilazo.
Uphinde wathi bazalobela izeki ngezikhalazo zabo.
Sibhale ugwalo esiluqedisayo njengoba uhlelo loluphela namuhla. Ugwalo lo sizalihambisa ezeki ukuthi belungisise izikhalazo zona lezi.
Uyakhala njalo lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance.
I-voters roll ingamaratantini abantu abakwazi lokuthi bavota ngapi. Abanye lokuthi vele ba-registered kabakwazi abantu. Abanye uyathola ukuthi uku-ward kumbe ku-ward 24 eNkayisouth kodwa ibizo lakho kalikho ku-ward naleyo, kumbe utshelwe ukuthi kuleyo uza kuyavota ku-ward kumbe 25. So yinto embi kakhulu le enzakeleyo, kodwa itshengisa ukuthi khona abakhulu bona ababayibenza izinto kibo ukuthi kwenziwe ngabomu. Okuyinto lokhu kungabe kwenzela ukuthi khona abantu bahle banyampe inhliziyo kumbe bayekele ukuvota. Njalo ukuthi ngenye indlela yindlela ye-rigging le esesiyibona le, ukuthi ke lithola ukuthi amabizweni kawekho abanye totally.
Abakubandla lezanu PF labo bayakhala ngokwenziwe izek. Umnumzana Joseph Chuma ngomunye wababambe owangaphansi ngokwenziwe ikhomishini le.
Lumemetheke phose indawo yonke. Kusuka nje kudidanise ingqondo ukubana kungani abantu befuna ukwenza sengathiwa kumbe kuthiwa isenzakalo esenziwe libandla lezanu PF. Bekhohlwa ukubana lathi njengezanu PF silamalunga amaningi afike aswela amabizo abo khonaphana besiyakhangela i-voters roll ezindaweni lapha ade bevele bejayele ukuvotela khona. imbangela esenzakala leso ilula nxa umuntu ungavula ingqondo zakho ucabange kuhle hatshi ngenzondo kumbe ngokunye nxa vele kusenziwa indoda yedelimitation le eyenziweyo kuvamile vele ubana izinto ezinje ziyenzakale amabizo alahleke kwesisikhathi ngenxa yokuthi bona sokutshintsha phela ama-boundaries ama-ward la ama-constituency lento ezinjalo kodwa akusiyonto engalungisekiyo ngikhuluma nje kathesi bakhona abanye abantu buthange ade behambile baswela amabizo abo kodwa namhla bade behamba amabizo abo ebesetholakele esekhona ngoba iyoda i-system glitch leyo eyabisenzakala hatshi ukubana mbetha kulobukopokopo obukhona oyabe usenzakala
lokhu kusekelwa ngumnumzana Belief Gawule okubandla elebusayo
i-inspecting voters roll siyenziwe namhlanje lilanga lokugcina kuyavalwa ye kodwa engingakwaziyo ukuthi kambe kuzazwakala nje njengoba ukhetho namhla kuvalwa ukuthi abantu bayenelisile yini ngobuningi wabo ukuthi bayehlola amabizo abo but okukhona ukuthi abantu abaningi bavele bale mvamo yokungazaya kuhlola amabizo abo ethatha for granted ukuthi amabizo abo akhona lalokho ukukhangela engemafonini yokwenza abaningi behambi besiyahlola yebo phela khonoko kade ukutsho ukuthi ukuthi abanye abantu bathi bona amabizo abo abengatholakali phela yinjongo yizekhi yabe isenzela khona ukuthi abangatholakaliyo baphinde barejiste futhi
kukhangelelwe ukuba ugwalo lokuvota luzavalwa okusemthethweni kusasa abazabhalisela ukuvota kusukela kusasa kabasuze bevote kukhetho olukhulu oluzakwenziwa lonyaka ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingokhiphi Dube.
Kusenjalo idale lephalamende eleNational Assembly lamhla lidlulisele phambili inguquko kumthetho weCriminal Law Codification Reform Bill esigabeni lapho okumele sigoqele okuphathelane lokwePatriotic Bill ngemva kokuba iCommittee yedale lephalamende eParliamentary Legal Committee PLC ithe akukho okubi ngalomthetho. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unobhala wePhalamende umnumzana Kenneth Jokuda utshele iStudio 7 ukuba ikomiti yePLC yenze umhlangano namhlanje njalo ithe akula okubi ngalomthetho.
The PLC they have considered it, returned the Nanadu's report, so we have announced it, then the consideration is now going to Senate.
Umthetho lo uphume kulokuphikisana okukhulu phakathi kwamalunga edale lephalamende. Amalunga awe-ZANU-PF afika phose ikhulu 99 avotele ukusekela inguquko kulomthetho ukuthi awamabandla aphikisayo afika 17 abephikisa lomthetho. Okhokhela ebandla le-ZANU-PF umnumzana Bhupuraito Garebhi uthe lomthetho usuza kuya kusenate.
The so-called Patriotic Act or the section that deals with that part. Yes, it was approved unanimously in Parliament.
Eloba enkundleni yeTwitter, ummeli weHarare East umnumzana Thandai Biti uthe lomthetho utshengisa ukuba amalungelo oluntu kawahlonitshwa kuleli. Ummeli weHange Central ePharlamende umnumzana Daniel Molokele uyawusula lomthetho esithi kawulunganga.
Le sanda kwamukeliswa eNational Assembly yayidluliselwa kuSenate ingumthetho omutsha engingawuthakazeliyo njengomeli wasePhalamende ngenxa yokuthi umthetho lo omutsha unikeza amandla. So mina personally I'm 100% opposed ngumthetho omubi ongamelanga siwamukele njengamaZimbabweans.
Ingcitshi kwezamalungelo oluntu umnumzana Bernard Ncube naye uyawusula lomthetho.
Ngemuva kokuba iParliamente isiphase ibhili leli abayithi Patriotic Bill, sibona nje sokuzobotshwa njalo nokugwetshwa kwabantwana beZimbabwe ngakusetshenziswa lowo mthetho oncindizela uZulu ukuthi angangcothozi umsebenzi owenziwa nguhulumende, njalo angangcothozi i-corruption eyabe isenziwa izisebenzi zikahulumende. Ludaba olubuhlungu kakhulu, kakhulukazi kithi esimela amalungelo kaZulu, ngoba sokusitshengisa egcekeni ukuthi vele akusamelanga sivule imilomo yethu emikhulu le engahlalwa zimpukane. Sokumele sihlale sivale imilomo.
Inhlanganiso emela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi umthetho lowo wenza eZimbabwe libe lemthetho engahambelani lesikhathi. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Idale lePhalamende eleHouse of Representatives selipasise umthetho ovumela uhulumende ukuthi eqhubeke eboleka imali yokusebenzisa kuze kuyefika umnyaka ka-2025. Besokusele insuku ezinhlanu kuphela ukuthi uhulumende weMelika iphelelwe imali yokuhlawulela indleko zakhe. Umthetho lo upasiwe kumahola sanda kwedlula, njalo sokumele upasiswe lidale leSenate. Ubususa ingumongameli ubususayinwe ngumongameli Joe Biden. Kusenjalo wake waba ngumsekeli kamongameli weMelika umnumzana Mike Pence uzancintisa kukhetho lonyaka ozayo, edinga ukuba ngumongameli ngokubika Associated Press. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo untungameli Nkomo weStudio 7 ayiqhubele umnumzana Tim Moringayi ingcwethi yecubungula ezombusazwe.
Ukungena kukamnumzana Pence kuma-primaries lawa awe-Republican Party for the President is just another option for ama-Republicans. Sibona uPence wayengu-VP ka-Trump for 4 years, engamkhuzi ngendaba eziningi awayeziyenza. UPence ekwazi ukuthi vele kwakungaphansi komthetho. So sibona laphana ngo-January 6 kuze kube lovukela e-Capital sebefuna ukuthatha i-presidency ngodlakela. Sabona uPence laye ethule. So abantu abaningi babengakwanisa ukumvotela esithi thina ngama-independent, angiboni bemvotela if he is the Republican candidate. But khona ngale emncintisweni we-Republican Party, ngibona mina uPence engabi lamavoti amaningi ngoba ama-Republicans ngantho ase-far right or bakhatshana with his ideals. Abamsupporti ngokuba lukewarm ukuthi ahlale abe phakathi instead of far right. So mina ngibona ukungena kwakhe bengamnika amavoti angathi ayakwanisa ukuthi anqobe abe nguye u-presidential nominee.
Ngamanye amazwi uthi uPence kasoze anqobe uTrump kuma-primaries.
Okwakathesi sibona la uTrump nguye ngathiwa ulama points amaningi esikukhangela khona ngathiwa ngama-polls aphumayo, ama-average angkhona athi yena uphambili by 20 points to his next competitor. So okwakathesi sibona sokungene umnumzana Trump, umnumzana DeSantis, umnumzana Tim Scott we-South Carolina, umnumzana Pence, lo mama u-governor we-local, ex-governor u-Nikki Haley we-South Carolina. So okwakathesi ngantu amavoti angikhona, they are spread out. Asikaboni ukuthi ozathatha yena le trophy ngobani, ngoba sikwazi ukuthi uTrump ule ndaba zakhe azimelele zona iGeorgia leyinye le eka Mr. Smith, uspecial prosecutor.
Lo ngumnumzana Tim Moringayi ohlaziya izombusazwe, njalo elilunga le-CCC obexoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ese-Ohio khonapha eMelika. Amabandla ezombusazwe athi alindele ngabomvu ukhetho lokudinga umongameli, amakansila lamalunga edale lePhalamende olukhangelelwe ukuqhutshwa mhla ka-23 ngenyanga kwaNcwabakazi kuwona lo umnyaka, lanxa iningi likhala ngokuthi alitholi amabizo alo kuluhlu lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lo mnumzana Solani nje Mnyama Moyo, umgcini sihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change eMathebeleland South, endawonye lo mnumzana Malaki Nkomo, ummeli we-Insiza South edale lePhalamende, yena ekubandla leZANU-PF onguye osungula lingxoxo.
ngathi vele ukhetho lufike ngesikhathi esiqinde abantu belimelele njalo ilizwe vele lizimisele banalimtyeni kukhetho esiqongosele ebantwini ukuthabantu bahambe bayikhangela amabizo abo ukuthi akhona ukuvota for.
Abantu bayahamba baswela amabizo enginanzeleleyo uwadikani esebulilima bahambile ivillage ithethe yasiwa kuwadi 17 esuka kuwadikani ibizo yile lihambileyo lezillage abantu bonke basasele futhi kuwadikani ukubonisa ukuthi kuzaba le problem enkulu kakhulu lokusibonisa ukuthi indawo eziningi abantu aseze bevote kakhulu endaweni lapha izano-p f eziyaze ukuthi ayinasapoti siyakwazi izekhe ngendlela esebenza ngayo ngoba siza kuthiwa kulenye i-organization esikhona isazi eyiyona ibhodabhoda ikhona khonapho leyo ndawo abantu bakhona babhizi sizothi labantu bebandla elehlulekayo bayama futhi lapha ba-check amagama befuna amabizo abantu.
Utsho liphi bandla ukuthi ngelokwehluleka njalo ujongani ukuthi liyehluleka
abantu bezele ke bebiza betizano p f for 43 years kambe ngaba unenkosikazi ungakuthola abantwana for 43 years kambe ungabuza wathola abantwana semele imikizanaza 5 years futhi bakhula ngekukodwa izinu babo unkomo engabe beka laphanethi izano p f ingene embusweni iyenzeni sibulawa yendlala lenabi yezimbabwe beyangena abathi r t g s sibilayo njengobane nge-m p uyakhala ukubana kula mali izikole ziyadura imigwaqo ihlile indlala ingenile izinto ezitolo ziyadura.
Mnumzana Nkomo, ungathi okuthiwa ngumnumzana Moyo kufe yini ngesiNgisi?
Yabona into ekhona lapha ukuthi akula muntu ongathi ufuna into embatshe komunye umuntu kelimisekela beliifanatiko na hhayi lelana lihle kunalo obviously lizachothoza likhombe konke ngakhona. Iqinto ekhona ukuthi ibandla lezamphef libandlala abantu yikho behlale belivotela abantu kuzenze mhlaka 23 August sabe sikhona sibuyela embusweni ngoba abantu bayasithanda asikhalele umgwaqo la uyakhuluma ngathi ufile umgwaqo yonke siyalungiswa kunzenze sikhuluma i-government yezamphef idize ngomgwaqo lele bhethi-bhethi esiya ibhulawa esiya ifono sikhala emgwaqo eminenginengi ithi ngapha insiza emgwaqo emihle kakhulu egqediweyo igavenmenti ibhizi akunamuntu esengendlala angikwazi ukuthi abafuna yikuphi khalani emadolobheni kwento abantu bakhaya imali yangikhonisa isuka ebantwini abasebenzelayo ngoba ibandla le-one p f livulile amathuba yabafunayo ukuthi basebenze kunabanye vele abakhetha ukuthi bachothoza kodwa iqiniso ukuthi practical phansi abantu babonani abantu babonthi ibandla le-one p f lisebenze kuhle liguqule izinto eziningi baphila kamnandi kuyamphisela umongameli elizwe kuba kuyidini nakagwa ngoba ngendlela aguqule ngayo isimo sezimbabwe.
Mnumzana Moyo, ubona umnumzana Chamisa enganqoba yini kulolu khetho njengoba sisizwa umnumzana Nkomo esithi kusobala ukuthi ozanqoba ngumongameli Mnanga?
Ubaba upresident advocate lesi Chamisa yiba sebethembe ukubana ngoye ozakhipha abantwana bezimbabwe egibhide ekhiphekeni. Mina ngithemba ukuthi uzenqoba ukhetho ngoba izinto bona bezalo bayatsho ukuthi bakhipha lesikhipheni ezizweni izalo p f sebekhulumile i-spokesperson akone bekhuluma isithi thina ngapha emathebeleni noma singavotanga izalo izawini iza bonke abezalo p f asebathebeleni hlanza ngobaba uNkomo ukuthi liyabona nje ukuthi izalo p f iyalikhetha kayilifuni wozani ebandleni le-p c ukuthi livotele avocate lesiki Chamisa lonke silungiseni ilizwe lakithi libe yilizwe labantu abafethu abasedaspora bazabuya ekhaya kwazi ukubana bezithola imisebenzi ngamanzi esazi nento okufaka imali ngaleso sikhathi uthi kusathi uvuka imali iphenduke wena ufake inkomo ivuka isiyidonki akulamuntu letrasti ngebandla lezalo phethu lekwehluleko nalawo mazwi ukuthi u-avocatelesiichamisa abantu bonke bakamvotele usanomnandi ilabonise ukubana ilizwe limnandi ngale lizwe lakithi izalo p f ye-corruption ihamba number one ngokudura kwezinto number one ngokuabhuza abantu number one abantu bathole nzima kabaseleyo ngendaba yebandla lekwehluleko.
Siyabonga ukuphatheka kwenu kulingxoxo mnumzana Moyo lo mnumzana Nkomo.
Hayi ubaba Moyo ngizahlala mhlaka 23 esinqobile thini ibandla lezanu p f ehlihlela nje ukuthi nawe ngokuhamba kwesikhathi ngabadezinye zizodathi ikhathi lezanu p f ebengomunye wethu ubaba Moyo.
Leyo ke bekuyingxoxo phakathi kwaMnumzana Solani Njemnyama Moyo, umgcinisihlalo we-CCC eMatsouth, lo Mnumzana Malaki Nkomo owezanu PF omela insiza North edalela ePhalamende, olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga.